ibandla le-MDC likhangelele ukuthi u-president lo afakwa yi-court umnangagwa ongathobelanga kukhetho olusanda kwedlula kwele-Zimbabwe nxa ehlangana lezinye iy'nkokeli zemhlabeni angakhuluma ngendaba yokuthi kuqakathekile ukuthi amazwe wonke abe nabakhokheli abakhethiweyo abaphuma kukhetho oluthembakalayo sikhangelele njalo ukuthi upresident nxa ekhuluma khona ngale atsho ukuthi mhlawumbe ukuthi amazwe wonke ahambele phambili kwezomnotho kufanele ukuthi kube lohulumende othembakalayo njalo uhulumende osuke ebantwini siyakhangelela ukuthi njalo uzakhuluma ngodaba lokuthi kufanele kube lokukhulumisana kwele-Zimbabwe phakathi kwezinhlangothi zonke eziphatheka kwezombusazwe lenhlangothi eziphatheka kwezenotho yelizwe ukwenzela ukuthi siqhubeke nesilizwe zethu phambili sedlule lapho ekuntshontshweni kokhetho okwenziwa nguyo-president Mnangagwa ngendaba yokuthi la yabe sekhulume ngodaba lokuthi kulungiswe indaba yokuntshontshwa kokhetho kuphumela ngezek lange-constitutional court eyasuka yathatha udaba yalufaka ngendlela eyayibekwe izalo phepha hatshi indlela yemthethweni ngalokho sikhangele kakhulu ukuthi upresident wele-Zimbabwe owafakwa yi-constitutional court angazama ukuthi akhulume ngodaba lwedemokhrasi lokubuswa kwabantu ngabantu ababakhethileyo.
Bakhona yini Dokotela Sibanda abakhokheli bamazwe elibona bekucelele nokudaba lokuthi kwaba lokudlelezela kukhetho lweZimbabwe?
Umbuzo omxoka ngokuthi bakhona yini abakhokheli bomhlaba wonke jikelele abakholwayo ukuthi upresident Nelson Chamisa akawinanga kulolu khetho njalo abavumayo ukuthi uMnangagwa nguye owawinayo. Iqiniso elisegcekeni ukuthi uMnangagwa akawinanga, abakhokheli abaningi sesivele iy'nkulumo eziningi nabo kabakukholwa abajwayele ukuthi bakuzwe ukuthi bathi hhayi njengoba yena umuntu lo ekhanya ngani ufuna ukuyalela khonapho yini lingakhulumisani laye lize ukuthi lingamsiza ngaluphi uhlangothi njalo ngayiphi indlela kodwa abaningi kakhulu ngabakuvumi lokho. Siyabona ukuthi i-EU ehlanganisa amazwe afika 27 entshonalanga kuzobuya i-EU yathi yona ukhetho kaphathwanga ngendlela eqondileyo kulezinto ezingalungiswanga kahle. Ubusukhangela i-United States AIRI ne-NPI baphumisa umbiko besithi hatshi kukhetho kalenziwanga ngendlela enhle. So kusegcekeni kakhulu ukuthi amazwekazi amaningi aqhubeka njalo aphitheka indaba zedemokhrasi akubona kumgceki ukuthi upresident Mnangagwa wazifaka embusweni kodwa akawinanga ngendlela eqondileyo.
Ubehlangana uMnangagwa leziphathamandla zamazwe achiyeneyo kanye lenhlanganiso ezichiyeneyo zomhlaba ngapha eMelika phambilini komhlangano we-United Nations lo owanamuhla. Libona uhambo lwakhe lolu lusiza ilizwe leZimbabwe na?
Imbiko eminingi evele kwele America namhlanje itshengisa ukuthi imihlangano eminingi esiyenziwe uMnangagwa neqembu lakhe kayithumelanga kahle. Siyazi ukuthi kube lokulumela kakhulu phakathi kwemihlangano eyenziwe uminister we-finance uMthuli kwakhanya ngani kazwakali kuhle kaphumi kahle ngani ukukhalipha kwakhe bekungaphumi kangako abantu sebezemanzi kade ngani ukukhaliphe kanjani njalo nje kube lodubo lokuthi kuphume futhi udaba lokuthi enye inkampani kaminister Mthuli khanya isibanjwe ngobuqili la nge-corruption njalo omunye womuntu ekade esebenza lo minister lowo usuke wabotshwa ebotshela ukuthi udonsa imali efika 500 million US dollars. Bonani khonokho kusuka kuphambanise kakhulu abantu abahlangana nabo nxa kusegcekeni ukuthi upresident welizwe uhamba lo muntu osebenzelana ndawonye labahuquluzi labantu abaqhamula umthetho. Khonokho bonakani kuyinto embi njalo kubuyisela ilizwe leZimbabwe emva kakhulu.